baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesithathu mhla ka 24 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court lethule isinqumo sokuthi abemsakazo lamaphephandaba kahulumende bephula isisekelo sombuso welizwe ngokwethula indaba zokukhankasela ukhetho olwedluleyo beyamele kuceleleza uPF. Umchuchisi owakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kwahulumende weleRussia kukhetho lweMelika kanye lecala eletheswa umongameli Donald Trump elokuzama ukuvimba lolu phenyo, umnumzane Robert Mueller uphe ubufakazi bakhe edalele ephalamende. Ukusilela kwamaphepha lokulungisa amapasipoti kanye lezinye incwadi ezimqoka empilweni yabantu sokubangele ukuthi abanye abahlala emazweni balahlekelwe ngumsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuona lo msakazo. Idalele High Court namhla lethule isinqumo sokuthi abemsakazo lamaphephandaba kahulumende bephula isisekelo sombuso welizwe iConstitution ngokwethula izindaba zokukhankasela ukhetho olwedluleyo beyamele kuceleleza uPF, njalo besala ukwethula izindaba zemikhankaso yamabandla aphikisayo. Umahluleli wedaleleli eMaswingo uJustice Joseph Mafurise uthi iphephandaba leThe Herald lomsakazo weZBC bephula isahluko 61 sesisekelo sombuso, sona esithi inhlanganiso zendaba zikahulumende kumele zisebenze zingeyamelanga kuhlangothi thize. Ngokunjalo uJustice Mafurise uthe kuyiwa phambili inhlanganiso lezi kumele zilandele umthetho ngokwethula indaba kungelahlangothi eziluthathayo. Lolu daba lwalukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezimeleyo eVeritas, imelwe ligqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coltart. Yena utshele iStudio 7 ukuthi uyathokoza ngesinqumo lesi. Wengeze wathi sebemelele ukubona ukuthi abeHerald labeZBC basilandela yini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association bakhuthaza ababhadalela indleko yokwelatshwa abe Premier Medical Aid Association ukuthi kumele bahlawule odokotela indleko yezigulane ezingamalunga ayo. Bakhuthazwe njalo ukulandela isilinganiso semali yavunyelwana lenhlanganiso ye-Association of Healthcare Funders of Zimbabwe. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bezima baveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini abo okwazisa ngesimo kundaba yokungahlawulwa lapho belaphe amalunga awe Premier Medical Aid Society. Unobhala jikelele wezima uDr. Sacrifice Chirisa obekhanya ethukuthele uthe udanisayo ukuba okwenziwa ngabe Pismas sekubeka impila kahle yamalunga ayo engozini.
The estimated figure is 60 million. It was 60 million, but now, since it was all dollar.
Lapha sikhuluma ngezigidi ezingamajuma isithupha, 60 million, owimali, abe Pismas, okumele bayihlawulele. Abanye baba medical aid laba, banganeno, basesele zikwelete. Kodwa inkinga ukuthi abahlawuli ngesikhathi esabekwayo. Thina sithi kasihloniphele lezo zikhathi ezabekwa zokuhlawulela lezimali.
Esinye sezakhamizi seHarare umnumzana Charles Nyoni uveze ukukhathazeka ngesimo sokungahlawulwa kwabodokotela.
Into ecaphulayo ngoba mina ngibanjelwa imali every month, ngingahola i-medical aid ithatha imali yayo. Ukuthi ngigulile umba ngigulanga kabalani lakho, sengifuna ukuyalatshwa sokuthi i-medical aid yami kayikhokhi imali. Kuyabe kuvela ngaphi mina ngibanjelwa imali?
Ukhuthaza iziphathamandla zezempilakahle uNyoni ukuba zike zikhangelisise lindaba ngoba izophazamisa impila kahle yabantu beZimbabwe.
Lokhu okutshengisa nje vele ukuthi ama medical aid society la vele kalani ndaba laba members awo, njalo kalandaba lokuthi thina esisebenza nokuphila kanzima sikhokha kanjani le imali ababefuna ukuthi siyibhadale njalo abasivampela yona.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Collins Ncube uthi uyabubona ubunzima obubhekane labo dokotela labezima.
Okuqakathekileyo ukuthi khona abantu be-Premier Medical Aid Association bebekwazi ukuthi uzulu uyobhadala imali ye-medical aid ukuthi bathole isizo oluvela kubodokotela bethu. Nxa bengasabhadali odokotela kodwa thina sibhadala kibo ukuthi sithole usizo kubodokotela, angikholi ukuthi kungahamba kuhle khona lokhu, ngoba kathesi abanye odokotela bathi abasayithathi i-PSMAS. Ma ule-medical aid ye-PSMAS bakujoyita sithathi i-PSMAS, siza kwenza i-consultation kuphela, okunye lokhu suzamele uzibhadale nge-cash. So konke kutshengisela ukuthi khona kulobusela obukhulu.
Uncube uthi kumele luhlolisiswe lolu daba kudingisiswe okuyikho okwenzakalayo kilo.
Nxa sibhadala thina bakhweza anytime, nxa bona sokumele ukuthi babhadale laba yibo abasisizayo bakhona, ngoba bona bayibridge nje kuphela ukuthi sifinyelele kubodokotela. Otherwise akusancedi njengomuntu ukuthi mbhadale kathesi medical aid ngithi fika ngalo doctor nje uthi top up with this, or pay for a scan nje uthi top up with this.
Imizamo yokukhulumisana lo mkhokheli wenhlanganiso ye-Premier Service Medical Aid Society PSMAS uDr. Farai Muchena yehlule njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhale khukhwini. Abezima bakhuthaza njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC ukuba baqhube inhlolisiso kundlela imali esetshenziswa ngayo kunhlanganiso zama-medical aid eye-audit. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Iningi lezakhamizi zakoBulawayo zithi azifuni ukuthi ukuqondiswa komsebenzi wedolobho leli kuqhutshwe ikhomishini ezabe ithatha isikhundla samakhansila ukuze kwenziwe olunye ukhetho. Ngakolunye udaba, umabhalane omkhulu wekhansila yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube usekhweze emthethwandaba udaba lwakhe lokuxotshwa umsebenzi kumsekeli kameya uBathabile Masuku. Sethulela lolu daba.
Kuphuma imbono ehlukeneyo mayelana lokuthi kumiswe umsebenzi amakhansila wonke akoBulawayo, kufakwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wokuqondisa inhlelo zekhansili yaleli dolobho ngemva kwengxabangxoza eqhamuke lapho umsekeli kameya elobele uTown Clerk incwadi yokumisa umsebenzi esithi akaqhubi kuhle umsebenzi. Umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi weHabakuk Trust uthi umbuso wekhomishini ayisiyo cebo elihle ukuxazulula inkinga esiqhamuke koBulawayo.
Ye, kuliqiniso sibili ukuthi ikhomishini asonto enhle, ngoba esikhathini esinengi isetshenziswa ngohulumende kumbe libandla lusayizana ukuphefu ukuthi lisebenze injongo yayo.
Umnumzana Effort Ncube umcebisi enhlanganisweni emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi ukuphathwa kabi kwedolobho akumelanga kuvunyelwe edolobheni.
uBulawayo kafanelanga amukele ubusela noma sekutheni lokuphathwa kabi kwedolobho kumbe ukuphila njengenyamazana kungahlonishwa umthetho. Abantu abanjalo kabaphume baphele edolobheni kungakhathalekile noma ngamakhansila kumbe izisebenzi. Kakuphenyweke ngokuphangisa kulabo abatholakala belamacala betheswa amacala basuswe ezikhundleni, kulokuthi kungene abantu abangavotelwanga. Okuhle ukuthi kungene abavotelweyo. Nxa kuyukuthi kukhitshwa amakhansila ngu-10 kaphuma ngu-10 kuvotwe endaweni ezingu-10, kumbe nxa bephuma bonke kuvotwe njalo kungabi labantu abangena bengavotelwanga.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uthi akavumelani lombono wobuso wecommission.
Kulandela iziphithiphithi ezibe khona ekhansilini yakobulawa kulamaviki adlulileyo, inhlanganiso yolwa Progressive Residents Association izathi gwaqa ngolwesihlanu sizahlanganela lezinye inhlanganiso ezivela kubuHarare leGweru. Sicubungula ukuthi njengoba baye baba le commission kibo yasebenza njani.
Umnumzana Gilibone Khabo, isikhulumeli sebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bangagijimeli okwe commission lokho.
Ukuthi kuthiwa kufake commission, i-commission le abantu sebekhethe ilist yabo, angazi abantu bafika 18, but sesikhangela i-Urban Councils Act. Uminister ulelungelo lokufaka abantu abathathu kuphela. Nxa sesifuna ukufaka ilisti yabantu kuyasomela ukubuyela kuhambwe e-cabinet kube le amendment of that act. So ayi abantu abame kancane indaba ye-commission.
Kolunye udaba, umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube usekhweze amaphepha emthethwandaba ephikisa ukumiswa kwakhe umsebenzi ethi kulandelwe umthetho ekuqhutshweni kophenyo lwamacala awethweswayo. Ngalokho, umsekeli kaMeya umnumzana Tinashe Kambarami uyavuma ukuthi wamukele amaphepha ambiza emthethwandaba.
Amaphepha ngiwabonile sibili abuyile, bazonseva ngamaphepha ukuthi ngirespondi ekhoti. Kodwa mina ngendlela engibona ngayo nje ukuthi abantu basuke baba lembono etshiyeneyo. Mina engikhangeleyo ukuthi nxa bekube lama-allegation and genuinely umuntu ekwazi ukuthi they are innocent akalacala, bekulula nje ukuthi umuntu ephendule nje ama-allegations that were leveled. Kungabi le nkulumo zonke lezi ezisuka ziba khona. Okunye phela ukuthi umuntu usuke ethathe i-advantage ethi sefuna abanye abantu ukuthi bemncedise ukulwa impi zakhe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi there are allegations that are there.
Izakhamuzi zakobulawayo sezibone ukufaka ikhomishini ezakhangela ngendaba zekhansili yakobulawayo kungasilo cebo elihle. Bathi labantu abakuluhlu lwasebekhethiwe ukuba bangene kukhomishini le ababoni kungabantu abangaphumelela ekulungisiseni okuhluphayo kulelo dolobho. Abenhlanganiso emele izakhamizi zakobulawayo bathe bazakuba lomhlangano ngolwesihlanu ukuxoxisana phezu kwale ikhomishini okuzabenza bazi ubuhle lobubi benyathelo leli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umchuchisi owakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kukahulumende wele Russia kukhetho lweMelika kanye lecala elitheswa umongameli Donald Trump elokuzama ukuvimba loluphenyo, umnumzana Robert Mueller uphe ubufakazi bakhe edalela ePhalamende eleCongress namuhla, wagcizelela ukuthi umongameli Trump ulakho ukubanjwa ngumthetho nxa esesukile esikhundleni. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha loludaba.
Esipha ubufakazi bakhe umnumzana Mula uthe uma ngempumela yophenyo lwakhe yokuthi babe ngeke bageze umongameli Trump kucala lokuzama ukuvimba loluphenyo. Bekuchukwana mpela abebandla eliphikisayo elamademokrats bezama ukuveza uTrump njengomuntu omubi owadala icala njalo omele asuswe esihlalweni. Kuthi abebandla lika Trump elama Republicans bona bebemvikela besithi akulacala alidalayo. Umula yena lanxa emude ngomzimba ubesiba mfitshane ngaso sonke isikhathi ngamazwi kumpendulo zakhe lapho ebuzisiswa ngophenyo lwakhe zinhlangothi zombili. Kodwa ukubeke kwacaca ukuthi umongameli Trump ulakho ukwetheswa icala lokuvimba isandla somthetho nxa esesukile esikhundleni ngoba umthetho okwamanje ungakuvumi ukuthi umongameli weMelika etheswe icala. Nangu ebuzwa lilunga lama Republicans.
Could you charge the president with a crime after he left office?
Yes.
Yeah.
You believe that he committed, you could charge the President of the United States with obstruction of justice after he left office?
Yes.
Yeah.
Ethically, under the ethical standards.
Well, I'm not sure.
Ngeke ngethese umongameli icala kodwa nxa esephumile esikhundleni. Yebo uyenelisa ukwetheswa icala lokuzama ukuvimba isandla somthetho.
To see if there are any other persons who might be drawn into the conspiracy.
Umula ufakaze ukuthi umongameli Trump wazama ukumxotsha umsebenzi wokuphenya udaba lokudlelana kwakhe lele Russia ngesikhathi sokhetho esebenzisa isiphathamandla sikahulumende wakhe umnumzana Don McGahn. Ulandule imbiko yama-Republicans yokuthi ungumuntu ozonda uTrump kanye labo bonke ababekuqula lophenyo lwakhe.
You made a political case instead. You put it in a paper sack, lit it on fire, dropped it on our porch, rang the doorbell, and ran.
I don't think you reviewed
it. Angibona ukuthi walubala kuhle ugwalo lwempumela yethu ngendlela olucace ngayo njalo olungathathisa ngothi ngayo.
The gentleman from Maryland is recognized.
Ama-Democrats wona ebeqina ngokuthi buningi ubufakazi bokuthi uTrump wazama ukuvimba uphenyo lukamula. Ngokunjalo athi kumele ajeziswe. Sibuze isiphathamandla se-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi ububone njani ubufakazi bukamula.
Well, ama-Republican wona, I think i-strategy sabo ukuthi benze umula abonakale njengomuntu iripoti yakhe ingekho accurate, ingekho fair.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Kelvin Manduna yena oqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University uthi kaboni imizamo yamademokrasi yokuhudula umongameli Trump emsuse embusweni phezu kwecala aletheswayo iphumelela.
Ukwaqala wona amademokrasi ngokwabo ama-senior democrats oPelosi bakhulume kudala ukuthi they are not convinced ngendaba ye-impeachment.
Umongameli Trump yena uthi umula ukuveze sobala namuhla ukuthi akulacala alidalayo njalo uthi uhlukuluzwa njengabebandla lama-Democrats. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ezikhuthazwa ukuthi zizetshala imali ekhaya kodwa ngasikhathi sinye zithwala nzima lapho zifuna ukuthola incwadi zokuhambisa zama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukusilela kwephepha lokulungisa ama-passport kanye lezinye incwadi ezimqoka empilweni kaZulu sokubangele ukuthi abanye abahlala emazweni balahlekelwe ngumsebenzi ngoba incwadi zabo eziyabe sezedlule umsebenzi ziyabe zingasasebenzi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo unkosazana Victrice Mathuthu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abanye abahlala eSouth Africa abaphelelwa ngumsebenzi ngabala ama-permit asebenza kuphela nxa i-passport layo ilungele ukusebenza.
Hey, le kuyinkinga enkulu kakhulu. Yazi angazi ukuthi ngingayichaza kanjani. Ngoba ukuswelakala kwephepha lokwenza i-passport eZimbabwe edinga ukuthi abantu bephume phandle kwayo. Kungenye into ukuze baphume phandle abantu kumele bathole ama-passport. Abantu abakwazi ukuhlala eZimbabwe ngesimo esikhona, abasakwazi nokuphuma ngokuthi akusela ama-passport, akusela phepha lokwenza i-passport. Lalaba abahlezi ngapha eSouth Africa abahleli ngama-permit. Ungakhumbula kahle isikhathi abantu abalama-permit kakhulu abathola ngaso ama-passport. Kwakuyilesi sikhathi ukuthi maybe like asithi bo 8, 9, 10 years ago. And ama-passport lawa abawathola ngaleso sikhathi aphelwa isikhathi manje ayexpire kumele bawe renew ukuze babe lama permit kulawo ma passport amasha ngoba i permit ngaze bayithwale manje ivalid kodwa ise passportini ephelwe isikhathi kufana lokuthi abalalutho. So abantwini abasebenza lapha eSouth Africa abaseZimbabwe abasebenzisa ama-permit abaningi, ama-passport aba-expired. La ma-permit ne-passport e-expired leyo ase-invalid, awasasebenzi loba engakaphelwa yisikhathi. Abanye basalinde ukuthi ama-permit afakwe kuma-passport, kodwa azofaka kanjalo ama-permit kuma-passport aphelwe yisikhathi, njalo bengasakwazi ukuthola amanye ama-passport ngoba iZimbabwe ingaselaphepha lokwenza i-passport.
Yes, siyasizwe ukubana abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa kuyamele bayethatha amaphepha okuzalwa eZimbabwe. Udubo olukhona katheso lokusilela kwamaphepha lokudindwa lokhu alubathintanga na?
Liyabathinta kakhulu ngoba abantwana abazalelwa lapha eSouth Africa besiya e-Eastgate bayofila lawo mafomu afilwayo bese bethola ama-birth certificate asekhaya ekhaya. Manje noma ungayifili iphepha lapha ekhaya abasawenzi lawo mathu. Okuyukuthi abantwana bonke abazalelwa lapha kuthi sebezahlala bengala maphepha okuzalwa lawo aseZimbabwe. Okuyinkinga enkulu ngoba nalapha eSouth Africa noma ungazi ube umntwana umzalele lapha amaphepha lapha ngeke uwathole ngoba umntwana ezalwe lapha kodwa ngokuzalwa kwakhona ungaseZimbabwe. So laba abantwana bonke abasebezalwa manje abangasakwazi ukuthola ama-birth certificate le eZimbabwe kuthi ukuthi bona abasela amaphepha nje aba-identifyayo ukuthi bangabakuphi. Apha nifile kuze kutholakala lawo maphepha, lelo phepha lokwenza lawo maphepha kuthi ukuthi bona abantwana labo nje abala-identity. So kuyinto enzima kakhulu. Abanye abantwana kumele baye ezikolo esikolo lapha eSouth Africa kufuneka ukuthi babe lama-birth certificate aseZimbabwe kumbe lama-passport aseZimbabwe ukuthi bathole ama-study permit lapha eSouth Africa. Kodwa akula phepha lelo. So abantu banje baphakathi kwelitshe lembokodo ngaleli simo samaphepha lawo.
Lo ngukosazana Victress Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim imbokodo, obexoxa ecingweni lesistudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukusenjalo, isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhuthaza ikhomishini elwisana lenkohlakalo eZimbabwe, Anti-Corruption Commission, ukuthi isebenze ngokungesabi lokungakhethi njengekhomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kwele South Africa, e-Judicial Commission of Inquiry into Allegations of State Capture, Corruption and Fraud. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ekhonale kwele South Africa.
Selokhu ikhomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kwele South Africa iqala ukusebenza mhlaka 21 Ncwabakazi 2018, isibize abantu phose ikhulu bebuzwa egcekeni libalele umuntu wonke ezizwela emsakazweni kamabona kude ngenkohlakalo abayibonayo abayaziyo lecatshangelwa ukuthi bayenza. Kuleli nani goqela wayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma, ababe ngabaphathi ntambo, ababe ngabaqondisi bamankampani kahulumende, abaqondisi bamankampani azimeleyo, labanye abalento abayaziyo ngokuhuquluzwa kwempahla lemali yesizwe. Le yinto abeZimbabwe abasemazweni abathi bafuna ukubona isenziwa yikomishini elwisa inkohlakalo eZimbabwe, Anti-Corruption Commission. Okwaqala bathi kusegcekene ukuthi iningi zenkokheli zelizwe kugoqela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe labanye abalokhu bekuhulumende kathesi balenodwa esezandleni zabo entshontshwe emnothweni welizwe. Unobhala jikelelo webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabuthi Mabena ukuthi ngesikhathi kususwa uMgabe esihlalweni kwathiwa kulabantu abalenkohlakalo eduze kwakhe, ngakho yibo labo bantu likomishini okufuze iqale ngabo.
Kukhangelwe kakhulu ama-parastatals ngoba siyabona ama-parastatals lawo asehamba ngamadolo sokwaphela. EZimbabwe sesilendize yodwa izesa siyehluleka ukuthi abantu bathole i-electricity. Osisikozi dili sokwavalwa, konke lokhu kusenziwa yi-corruption.
Osebenze ofisini ezokwethulwa kwemibiko ebandleni lezaphu uMnumzana Nkosikhona Ndlovu uthi asikho isizathu esenza likomishini ibilokhu ingakaqali umsebenzi wayo ngoba ubufakazi bokuthi kulamasela abulele umnotho ugcwele ndawana yonke.
Umama uMildred Shiri welokhu ekhipha ama-auditor general reports atshengisela ubugwelegwele obwenzakala emakhansilini, atshengisela ubugwelegwele obwenzakala lawa esingathi ngama-parastatals. So mina ngibona ngani ubufakazi bona lobo benele ukuthi abantu bengabotshwa njalo ubugwelegwele bumiswe. Uhle kukhangele ukuthi wathatha izimali ziphi, nguphi wasebenzisa izinto ngendlela ezingayisizo, nguphi kubotshwa abantu, abantu behanjiswa emthethandaba, yindlela yokuqala yokuqeda ngabo ubugwelegwele.
Umelo MDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa kwele South Africa, uMnumzana Austin Moyo uthi ikhomishini yeSouth Africa isibonelo esihle kakhulu ngoba wonke othintekayo uyabuzisiswa kukoqela abaphathi ntambo abasesikhundleni.
Siyabona ke manje ukuthi nazi impethu phela ziyavela obala. Esingakwazi ke ukuthi lezi impethu zizowubona na umnyango wasenkantolo noma zizozindizela zihambe. Okusalayo iyadingeka le commission ukuthi ibe khona eZimbabwe yenkohlakalo. Ama commission azodingida zonke lezi zinto zenkohlakalo ezenzeka nokukhwabanisa selokhu sathola uzibusi.
Umnumzana Makhahlela Dube yena uthi lelutshwana ithemba lokuthi i-commission le iza kwenza umsebenzi oncomekayo njengoba kule nqwaba yabasebandleni elibusayo okwaziwayo ukuthi kufanele ukuthi ngabe vele basejele kodwa baqhubekela phambili bentshontsha libalele.
Well, noma ikhona angiboni mehluko, noma ingekho kuyafana ukuthi khona kayikho akukho mehluko ozoba khona, njalo kulomehluko oza kushintsha isimo sabo ngoba vele bona bonke njengamasela nje.
Abanye bathu hlupho oluzahlangana lekomishini yeZimbabwe ukuthi bakhona abangathintwayo ngoba besondelelene lababusayo manje, kanti ke kwele South Africa babiza loba ngubani ungakhathalekile loba wazana lomongameli. Bathi kuqakathekile ukuthi ikomishini le izimele, umsebenzi wayo ungalawulwa yofisi kamongameli ukuze laye mayebiziwe kube lula ukuthi abuzisiswe njengalokho okwenzakala kwele South Africa. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kusenjalo sekuqhamuke ukungeswani phakathi kwabatshayeli bezimoto ezithwala abantu bakwele Botswana labele Zimbabwe edolobheni leFrancis Town. Omathini Ngwenyawo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeBotswana Bus Trucks and Taxis Association, umnuzana Brian Moyo, uthi sokulokufuthelana okubi phakathi kwabatshayeli beBotswana labeZimbabwe phezu kodaba lokubanga abasebenzisa izimoto zabo emangweni ophakathi kweFrancis Town leRamokhwebane. Umoyo uthi ubudlelwano sebehlile kakhulu labanye babo beZimbabwe abangelamaphepha okuthi imoto zabo zithwale izihambi. Sebeke ivazama ukukhulumisana labeZimbabwe ukuthi bayekele abakwenzayo ngoba kulakho ukudala uqhamuka kodlakela, noma nje bona bengafuni ukuthi abantu balwe njengalokhu ukwenzakala kwele South Africa, kutsho Umoyo. Okumele kwenzekela ukuthi abeBotswana bathwala impahla lesihambi kusuka eFrancis Town kusiya emngceleni wePlumpton bese bededela abakobulawayo abaqedisa uhambo, kodwa omalayitsha bona bathwala kusuka umango wonke usuka eFrancis Town besiya kobulawayo. Umoyo uthi ukhathazwa ukuthi omalayitsha laba bathwala konke impahla efana lamafutha ezimota lesihambi emoteni yinye ngoba lokhu kufaka impilo zabantu engozini. Amapolisa aseceliwe ukuthi aphathise ukubopha abazatholakala besephula umthetho. Omunye wabomalayitha umzona Gabriel Svindi uthi kulezi nsuku akulula emangweni weFrancis Town kanye lePlumpton ngoba abalemchova esemthethweni besidla amalahle.
Sizama ukuziphilisa, bekuphileka kodwa khathesi sekunzima ngoba laba abalama-registered taxis sebechinga besithi sibathathela ibhizimusi. Amapolisa akupha itikiti le-3000 uma engakubamba kuchovisa okungekho emthethweni.
Wakwele Botswana olemota ebhaliswe kusemthethweni umnumzana Kahiso Kinosi uthi ibhizimusi yabo isiphansi ngenxa yabachova okungekho emthethweni.
This problem has been escalating. So
sacina sibona kufanele ukuthi sibike lolu daba emapholiseni kanye njalo sixoxisane nenhlanganiso yethu yama-Taxis Association ukuze sizame ukuqeda udubo lolu.
Izihambi sezilutshani oluhluphekayo ngesikhathi indlovu ezimbili zisilwa. Abanye abanjengomnumzana Andreas Sibanda besithi udubo lwezimota esihamba kusemthethweni ukuthi zibachiya emngceleni wePlumtree bona beyabe besindwa zimpahla, kukanti omalayitha bayabafikisa kobulawayo.
Uhlupho ukuthi amakhombe asichiya eboda noma usiya kobulawayo abasavumi ukuthi sigade noma yiphi imoto, besithi kumele sigade ama-registered khombe. Kodwa uhlupho lwakhona ukuthi abasemthethweni bayakuchiya eboda noma wona uthwele impahla eningi.
Umoyo yena uthi inombolo zisengisa ukuthi kule moto zabo malayitha ezifika amachumi amane ezingena zizothwala abantu lempahla eFrancis Town ngelanga. Uthi imizamo yokukhulumisana labayephula imithetho ungathi yehlula, yikho bagcina bekhulumisana lamapholisa ukuthi baphathise. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.